uhulumende weZimbabwe uthi ukukhweza umthelo kulabo abathola uhlobo lwemali yakwamanye amazwe indlela yokuzama ukuvikela ukwehla kwesisindo semali yebond note. Lokhu kuza ngesikhathi imali yebond note yehle isisindo okumangalisayo. Inyathela likahulumende lokuphanyeka umthelo kulabo abathola uhlobo lwemali yakwamanye amazwe kulakho kuphazamisa ukungena kwemali ethunyelwa ngabeZimbabwe abangaphandle kwelizwe. Abafana lomnumzana Andreas Sibanda bathi leli nyathela lingadala ukuthi abantu bengathumela imali ngendlela esemthethweni ongabona uhulumende lahlelwa ngenye imali akade ezayithola ngomthelo othiyeneyo.
Ukuphezwa kwentengo ekuthumeleni imali ekhaya kuza kwenza ukuthi abantu babalekele indawo okuyizwe ezisemthethweni ezokuthumeza imali ekhaya, baqale ukudinga ezinye indlela abangazisebenzisa ukuthi bethumeze imali ngoba bengafuni la ama-charges ayabe sekhwezwe sephezulu kakhulu. Ngoba ungananzelela okwenzakala kathesi ukuthi impilo yena vele ngokwayo inzima, so putting an extra cost kuzaba nzima emuntwini.
OweZimbabwe owenza ibhizimusi phakathi kweBotswana leSouth Africa umzana uMthabisi Dube laye uthi inyathela likahulumende weZimbabwe lizafuqa abantu abangaphandle kwelizwe ukuthi badinge ezinye indlela zokuthumela imali.
Indaba le ye-hike le kuma-electronic forex transfers izosikhathaza kakhulu ngoba kusho ukuthi somele sidinge ezinye indlela zokuthumela. Udinga umuntu ekhaya kuthi uzomthola nini umuntu wakhona, you know, kwesinye isikhathi uthola ukuthi imali icina ingafikanga kumbe kwenzakale something imali ingafikanga. But ama electronic transfers abe reliable ma i-costs ziyaphezulu kusho ukuthi sokuzaba nzima kakhulu.
Udube uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngabe uyathola ezinye indlela zokuthuthukisa umnotho ezingavikela ukulahlekelwa isisindo kohlobo lwama-bond note.
Uhulumende la ngayo uyadinga ezinye indlela zokuthi angenise imali ngezinye indlela athuthukise ezomnotho ngoba angiboni ukuthi kuyinto enhle lokho okwenzakalayo kathesi.
Okubhizimusi lokuthenga lokuthengisa impahla etsheneko leBotswana umzana Rodwell Moyo uthi imuli eziningi ziphila ngemali evela phandle kwelizwe, ngakho uthi inyathela leli lakho ukulimaza imali uhulumende ayithola ngenxa yabantu abangaphandle kwelizwe bethumela imali kuzihlobo labangani.
Abantu sebengathumela izimali zabo ziyefikela eBotswana, ziyefikela eSouth Africa, ziyethwala ngabanikazi bazo from that Amazon lawo sezingena elizweni zingadeclareyanga. Njalo uhulumende engasatholi lutho. Bekukhala ukuthi uhulumende ngawe uyafaka ama-incentive kakhulu ukuthi abantu abafisa ukuthumela izimali ekhaya bethumele ngobuningi ukwenzela ukuthi ilizwe lalo lithole yona li-forex engani yahluka.
Inombolo zitshengisa ukuthi imali ethunyelwa ngabeZimbabwe abasebenza ngaphandle kwelizwe iya ikhula umnyaka ngomnyaka. Ibhanga lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lithi imali ethunyelwa ngabeZimbabwe abangaphandle kwelizwe iqonge isuka kusigidi 1 billion ngomnyaka ka-2020 yafika phose kusigidi lengxenye 1.4 billion ekuqaleni komnyaka ka-2022. Kusenjalo sibalukhulu wenhlanganiso ye-Southern African Development Community SADC umnumzana Elias Magosi kade evakatshele eZimbabwe ngolwesithathu lapho ahlangane lomongameli Mnangagwa. UMagosi ugcizelela ukuthi iSADC ifuna ukubona isijeso zomnotho ezaphanyekwa eZimbabwe zisesulwa, njalo inhlanganiso le iyathembisa ukulwisana lenzondano ebhekane labo kuza kwele South Africa. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.